okubuhlungu ngale ndaba ngokuthi ekhwekhwe lapho umhlonitshwa usecondary school abotshwe khona akuzange kube khona ukuvama kokutshengisela ngakho akulala sizathu sokuthi bangambophelani kodwa sithole ulwazi lokuthi izanu ibifuna ukuthi ithathe isikhundla sakhe ePhalamende ngakho bambopha nje bemthupha kangaka bezama ukuthi bamfake ejele bese bemthathela isikhundla sakhe sebesenza ukuthi kube naleyo abayithi by-election ngemva kwalokho besebesenza iqiniso ukuthi bayaqhila bantshontshe i-parliamentary seat eka-honorable secretary Sibongiseni Mnyoha.
Siyabona inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezivalisa i-Amnesty International, i-Human Rights Watch kanye le-Oxfam International sezilobele uMongameli Mnangagwa incwadi zikhonona ngokwenzakalayo njalo zimcela ukubana amise ukuhlukuluzwa lokudlwengulwa kwabantu okwenzakalayo elizweni. Limbona elalela yini uMnangagwa?
Akusecekeni ukuthi uPresident Mnangagwa udaba lokuthula akalwazi, ujwayele ubudlwangudlwangu lokubuthwa kwabantu njalo uPresident Mnangagwa uyamesaba uPresident Chamisa ngokokhetho kakhulu ukuthi uzazama ukuthi kusala kusiyafika isikhathi sokhetho zabelokhu ezama ukuthi belokhu ebopha abantu esethisela abantu ukuthi abantu bacine bevotela yena ngokwesaba nje kodwa lokhu akunakulalela okuzenziwa nguPresident uMnangagwa. Ngibone ngani sokuthi sokusalele iSADC le-African Union lezinye izihlanganiso zaphansi emhlabeni efana labo-United Nations ukuthi zisebenze ngendlela ephakeme kakhulu ziqinise ukulandelwa kwamalungelo abantu kwele Zimbabwe.
OSADC labo-AU selaphelelwa lithemba.
Abosadek labo basese lo msebenzi abangawenza-ke lapho siyabona ukuthi alangena amalutshwana alandelayo kuza kuba lo mgcinisihlalo omutsha we-SADC mhlawumbe uzathatha inyathela ngumunya wolutsha ngodaba lolu alusebenze ngendlela ephakeme emqoka.